Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Siyabonga Danono Kawande. Ndingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhaswi umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini.
Ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC.
Izakhamizi zemaphandleni zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo lokuthengiswa kwayo ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi.
Ngiyakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile, alisela amandla, alisathengi lutho.
Ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service olwabatsha abaziwa ngelokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukuthaya abantu bamabandla aphikisayo.
Basukuma bakhuma ngodlame, bahamba balenza udlame lwangikhona enyathini khona-ke eHarare, and labo kwabonakala sibili izimbizi zisisha abantu bethaya into enjalo, kuyiwo ababekhulume ngendawo yonaleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla osesitokisini umnumzana Job Sikhala. USikhala omela izengeza West edale lePhalamende wabotshwa endawonye lomnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North labalandeli bebandla le-CCC abalichumi lasithupha ngenyanga ezimbili ezisanda kwedlula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kodwa kuyona le iviki uSikhala yedwa wetheswe elinye njalo icala lokwenqabela ukusebenza komthetho. Kusukela evalelwe ejele uSikhala kubikwa kungela mkhokheli webandla omvakatsheleyo esitokisini seChikurubi. Izolo uSikhala ubesemthethwandaba eHarare kodwa akula bantu abaningi ababalisa inkokheli yebandla kade besemthethwandaba. Omunye wabakade begqugquzela ukuthi abantu beye ngobuningi ukuyaxhasa umnumzana Job Sikhala emthethwandaba yintatheli zindaba uHopewell Jingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Hayi, lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC, kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni, sikumele nje abe indoda zibonela qina abe indoda.
Lona udaba lwengatsha kumba ama structures eparty ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho?
Ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga, bazama ukuthi benze ibe iparty yabo ibe yilokho okuthiwa yi-social movement.
movement.
Nxa social movement ukuthi ukuthi iyabe ilibandla nje, kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla, kungalama ama structures, kungalabantu abalezikhundla. Kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukukhetho. Ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho. Ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze akwenziwa ngabantu eYugoslavia bekhenqula umbuso kamongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic. Yikho okusebenza khona kakhulu lokho kuthiwa ngama-social movements, awadingi ukuthi abe lama-structures. So ngicabanga ukuthi uMnumzane uChamisa uzama ukwenza njalo. So kangibona ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe okhethweni, bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batelake, bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzela ukuthi basebenzise balentu citizen. Phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esitipus engangena esitradeni bachise strada benzeni, amapholisa nxa esebachaya sokutshelwa international community ukuthi ichaya ama-citizens. So ngezindlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe njengabo America abe sengenela ke elizweni. So abalandaba lamakhelo khetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi sina yi-instability elizweni, ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe njengabo America angenele ke kube lempi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezanu PF. Abalani lama elections ngoba nxa ufuna ulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama structures ukuze ube libandla elimileyo, kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani lenjongo yabo abafuna ukuyenza.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaranza kwele South Africa, ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga okuthe xaxa emasimini. Uhulumende uthi osomabhizimusi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla yabo ngedola leMelika kuphela. Kodwa uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi impahla ethengiswa ngemali yeZimbabwe iyadula kakhulu okwenza abantu begcine bedinga idola leMelika ukuthi bazithenge.
Yakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile, alisela amandla, alisathengi lutho. Konke nje izifuyo ngazinakana, onkomo, ombuzi, onkukhu, konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Nxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanise bekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokuba nizafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu kabatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe into abanini bamavinkili bathole nzima ngoba na kathesi ukuthi asukumise imota isiyawodla impahla kumele asebenzise ifiweli kumbe amafutha emota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lo mphathi ntambo kahulumende obona ngesiphathelane labesi fasa wathi bayabafundisa amabhizinisi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lo
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esiyibenthi district njengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetholotsho engxenye elamawadi esingathi on average indawo lezi lamawadi angu-30 ufumanisa ukuthi kulenhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okuthi ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamashumi amabili kawatholi lezo nhlelo kubenefit abalutshwana kungenxa yokuthi la lezo nhlanganiso kazila esingathi ngama resources ukuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazi sabalalanga indawo yonke abanengi abantu abangatholi lutho kukhokhonoko kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana
lo ke ngomnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eyi-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service lona olulembali yokulolonga abatsha bebandla lezanu PF abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho kusetshenziswa ukutshaya abamabandla aphikisayo phambilini kokhetho luka-2023 kodwa abezanu PF bathi umuntu wonke wamukelekile ukuphatheka kulolu hlelo ngitsho labamabandla aphikisayo njengokuthembisa kwethu nanti ihlandla lesibili lengxoxo mpikiswane esiyethulele lo yona kuzindaba zakusihlwa izolo ephakathi kwelungane zanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Bednico Bebe owebandla le-CCC untungameli Nkomo Studio 7 ubuze uBebe ukuthi bazavumela abasakhulayo bebandla laba yini ukungena kuhlelo lwe-National Youth Service.
Into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto ye-party 42 years down the line isenziwa yi-party ubususithi wena unyusa ama-youth e-CCC ukuthi ayetshena for what benefit ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzela i-party so are you trying to tell me ukuthi sebesi-invite ukuthi sibuye sizejoin i-ZANU-PF indirect angikholwa akula into enjalo kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional sizakubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional at last sizatho sokuwalela ama-youth but okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani
baba Chuma abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso uthini ngalokho
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukubona yabona honorable uSithole uBodzi umngane wami kakhulu sibilisi besishonke eParliament yawerela izingathezinje ngetrethe lapha besishonke nje ngokulayo kuraba nje sizibhodela sihlenzane. Unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lesi jazz. Umthetho cannot be put selective ukuthi hayi nxa umbuzo ngoba ngothi ukuthi inaye vele akusabulanga athinte asuze kuhambe kude. Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balwenza udlame lwangikhona enyathini khona ke yarare endi lapho kwabonakala sibili izindlu zithisha abantu bechaya ukuthenga into enjalo kuyiwa ababekhulume ngendawo yena leyo. So nxa umthetho usubuya usho kumele u-apply selective ngencwadini namasembers e-T_B yini bazenzela bodwa antabona nango ukalethi ubhebhe sikhuluma naye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-T_B kodwa ngencwadi yena kazange akhulume ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangokhona akula muntu ombophayo awula muntu omhlukumezayo kodwa uma ungenze something okurong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi.
Ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba Bhebhe ubaba uChris Mthwangwa owebandla le-ZANU PF uthi yena akula mahluko phakathi kwe-ZANU PF lamasotsha amasotsha ngawe-ZANU PF uthini ngalokho?
Ya lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kweka Mthwangwa sesikubonayo kade singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akuka-investigatwa eqeda lapho badinaye i-bail ukuthi uyahamba ku-remand icala libe lokhu lidlulisela phambili kulokuthiwa kusadingwa lisadingani limbophe njani in the first place lingakakutholi lekhona imbophe lekhona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izanu zayimanga kuhle. Okwesibili kugcwalisa yikhokona kokukhulunywa ngumthwanga. Umthwanga nxa esithi yena amasotsha nezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi umthwanga yena ngwakhe into ayikhulumayo kayazi ngoba i-constitution yelizwe lezimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangazi.
Babuchuma akuyiphethe yebo amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kukababa Mthwangwa?
Amasotsha nakahulumende amasotsha aguidwa yi-constitution ukubana bona kaminjani siyakwazi ukuthi they are apolitical ngabe semsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje elalolelo lilungelo kodwa ekwenza privately.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokutshaywa lokubulawa kwabantu ababanjwa becatshangelwa ukuthi ngamasela. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshelele liphephandaba ukuthi kulezehlakalo ezimbili ezisanda kwenzakala eKaloma laseKaroyi lapho okubulewe ababili kade bebanjwe belempahla entshontshiweyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende weleSouth Africa loweZimbabwe bayaqinisa inhlelo zokuvimba umngcele we-Bait Bridge ukuze kungabi lofohlayo kulumngcele engelamaphepha asemthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngiye ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 bathandwa bahle elizama ukusibonisa konke okusisithelele kungade kwakhona liyasibonisa kube mcini. Siyabonga kakhulu, siyalithanda lonke ngothando oluhle futhi elisenzela lona. nizama ukuthi ngimbonise into lapha shwali yazi abantu ngakuthiwa balimbono wami nganishwa siyayenza sibe moya munye sibe inhliziyo yonye sike simene entweni eyodwa kuqala singamene entweni eyodwa kuqala nebhenqe iqinisele ngazuzakala kodwa njengoba nje ka test abanye bathi bona ngabe MRP abanye bathi ngabe zaphu abanye bathi ngabe MDCT abanye bathi ngabe TCC abanye bezanu sihlakazeke kangaka iansa ukuthi siphumele right inzima ngike ngaye edrobheni namuhla yakobulawayo hayi into engiyibone kobulawayo shuwa shuwa ngayizaqhubeka injana izasenza noma kade sikhuluma sisenza so kodwa sicine sesindawonye thina liyabona ekhaya ngapha mbone ngani sesibona ngasolinye thina sesibona ngento eyodwa but abantu abangani bayasilahlilahlisa yilabo abantu abakumadiaspora especially kakhulu abantwa bethu laba abaseGoli lapho hayi mboni yabitshiyene kakhulu madoda angazi ukuthi wayi kathi so abanye ye singabe umthakwazi Republic Party ye lingalandela amashona abanye labo bafuhla bathi hayi no kasibambane nini kuphela sidinga iparty engakhiphi iZanu PF abanye babuya lalokho shiwa lokho besehlule kuqonda labo basegangeni kabakho ekhaya kungani bengafisi ukuthi sike siboneni nje kodwa ukuthi kathi khona nxa singapandila singavuna yini kumbe nxa singalima ngezulu singavuna yini bese yophuma lesinqumo esisodwa
yes anibonani mthwakazi omuhle madebela amahle li-right mina bengicela ukuhawula lapha bantu bakomthwakazi ukuthi asizamenini ukuzibona njengabantu lathi asiziboneni njengabantu singaziyeyisi asiyekeleni ukuyeyisana njalo asihloniphananini siyekeleni ukuyeyisana sike siqakathekisananini angeke sibe ngamalida sonke angeke sibe ngonkulunkulu sonke asingeke sinothe sonke same day kodwa siyonotha ngokwehlukana kwethu la ukudalwa-ke njalo angeke sikhule sonke ngelanga linye asifundeni khonoku bonise ukuthi leader yethu sifuna ukuzibusa kanje thina ngeke sonke sibe ngama leader sivuke singama leader sizabe silider bani masonke singaba ngama leader sizabe sesibusa bani asiyekeleni umuntu oyedwa sibambana neni ngaphansi komuntu oyedwa simthume ukuthi akasikhulumele
Salibonani lonke ku Studio 7 amagumba manomhlaba salibonani bantu bakithi hayi indaba siyazizwa mpela ezikhulunywayo but mina ngokubona kwami iZanu PF izowina lula lolu khetho angisapoti mpela ngithola kancane mina vele ngisapota iZaphu umlandeli weZaphu since ngama-70s angitsho njalo ya ngoba ngiqala ukuyilandela ngama-70s so kulamaqembu ayi-2 aphikisayo asuze ngaqambe ngamagama amaqembu layazakala ukuthi anama-CIO kela ayake buze sona la maqembu lela ukuthi adlelana lezana kodwa kuyabe kubhayiziswa abantu ngoba kulabalandeli nje kulabalandeli abaphongulandela bengazi istori okuze sebegcina abanye begxeka bede unkomo wathengisa how can say inkomo wathengisa abantu bezimbabwe bakhuluma labo balokhuza sebengama-opposition party ukuthi umuntu wayenza uzo ukhona la kuvula umlomo uthathengisa amaqembu nala ayi-2 aphikisayo maningi amaqembu aphikisayo kodwa asuze maqambi anama-CIO anama-CIO elinye lilidwa yi-CIO amanye lawa lawo vele amadeputy akhona odeputy labanye ngama-CIO phakathi so izani izowina lula izivele izani yawina lokhu umdlalo odlala abantu bethi lilandela obani lilandela obani lilandela ama-CIO landelani izapho kuphela iqembu elidlala ingcono elingalase-CIO phakathi labe abantu bekhuluma amanga yezaphu yathengisa izaphu izaphu yaleli lizwe nxa wawungekho umncane siyakutshela izaphu yaleli lizwe amagorili lalegangeni kuphi kuphi abanye bebafakela ngamabhoni badula bethengisile bebabulala so izaphu yaleli lizwe izulu lisina amagorila lalehlathini kugotola elalehlathini bona sizobuya ngesikolo isikolo sakho ngumform 3 sozokuthiza pattern silizweni asikhuluma ngamaform 3 la kumbe amaform bani sikhuluma abantu abasebenzayo ukuthi wafunda isilungu asikhuluma ngokwakho lo bachaza umsebenzi izaphenza umsebenzi omuhle eZimbabwe lo nkomo ngena kuunity kwenza umsebenzi omuhle langesithayo ngamasotha until today ngiyabona ngiyabona ngizamukubonisa abantu angithuli umuntu ngikhuluma iqiniso futhi
Studio 7 ninjani kunjani ngezindawo ngezindawo mbulisa lami yes nangizwa ngizokumangala ukuthi kanti izani iyadifuna ukuholisa abasengama-user kodwa ihlulwa ikunikeza abantu ababalulekileyo abangamaticha madokotela under government yonke umuntu under government ayihluleka ukubanikeza imali kodwa ithi amasebhuki izayithatha ihlulwa nje ukunikeza laba abayifunayo abayicela ukuthi bafune ama-increase lami ngithi mpawule ngitshela mani ingafiki imeseji yami ifundwe yayicela
Mphinde ngibingelele futhi Studio 7 lapho ngibone abasakazi bonke abe-Studio 7 ukuduka siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela la abantu laba abakhuluma kabi ngemarapi ngiyabatshela labo bantu abakhuluma kabi ngemarapi ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi ngemarapi kuyibona abantu bayethi lapho okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa khona to khona ibona abantu abavalelwa bona la bantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba bangani babo nabo bonke omnangagwa labo lokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi nale nto lokhu eqhabuke ikhuluma le khuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi thina laba bantu laba abalokhu bezincengela khona le oro bancenga khona le ini or abafuna ukuba yi-national abaqhubeke ne-national yabo kodwa sikwazi ukuthi sihamba sidobhana one by one bathi ingane zomuntu noma ingane zomuntu iproblem yakho ni solve ekhaya so bona mabe kubona lokhu ukuthi oro bashade khona sinendaba nama-marriage yabo thina ama-intermarriage akhona but thina singafuni ukuthi bakhulume kabi ngomthwakazi nabo futhi nimthetho wabo lo sisilamba bekhuluma mangeplum to bethi thina sibambane nabo angeke sibambane nabo thina lapho yabona but ukuthi ani bantu bakithi bashade emashoneni bazindlela sinendaba futhi nakho lokhu yathina ngoba ama-intermarriage akhona ngoba bakhona bakithi futhi abashade kuphi ngabelungu abashade khona la e-South Africa so ukuthi bona belokhu besitshela ukuthi ama-intermarriage asinendaba thina silungisa intermarriage ngomdeni akusiye sizwe thina silelwa into kakesizwe sikamthwakazi into esiyilwela so njengomnangakho bethi thina sisuthe indumba thina sinamadimoni kaligiyona yena unedimoni likabani manje ngoba phela uyena nje udodi nje omuntu asabe ukukhuluma lokhu ngoba vele safa sikhosa kolimpompo lana sibaleke sidlwa zingwenya abafoyi baphelele endleke ngendaba yesizwe yegovernment yamashona namanje-ke bafuna ukubuyisela futhi igovernment yamashona futhi ngoba into efanele niyazi bafowethu umnangagwa nolokhu uze nochamisa lisem person ngabantu abayi-one nina niyithutha nina into eyisenzeka unkomo into ababeyenza kwemini babeba nonkomo but ebusuku babe na umgabe yonke into iyayisenzeka baphele lapho nje intuthu baphele laphi or ungazositshela nini ungazositshela osisile abothwayo babazoshia uzoshintshani if uma ishintshile wayengakwazi ukuthi lapho ngoba wuye osuka enama-mayors nama-MP endaweni eziningi namakhansela wuye usuke namakhansela from down wayengakwazi ukuthi akontrole umnotho lakho osuke eflavuzi noma osuke etsholosho noma usuka kuphela upani or uphi kuphi wayengakwazi ukwenza lokho ngoba ezilonga igovernment amameya wethu amameya wakhe kuyiwona akuleyo ndawo le isuppose to ukuthi kwenzeke lokho but nanizosela ukuthi akaphathanga ugovernment fakani emarapi libone kuphela nithi kuzokwenzakalani asesabi thini asesabi indoda thini
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 njengesukwini siyakhuthaza ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu siyabonga hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change etheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini sihlalo owebandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaRands akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi njalo lingavunanga emasimini ukudla okuthexaxa. Hayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo. Kusasa lanamhlanje lingalalela ezantambama ngo-fast 7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.